endabeni zethu namhlanje lelo Michael-ke. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi okwamanje lihlolisisa abakhonona ngokuphume kukhetho lwama-primaries. Lokhe bebalalutshwana abantu abahlola amagama abo kugwalo lokuvota olwe-voters roll kobulawayo. Kubikwa ukuthi abantu bathwaliswe nzima ngontilokohle elokishini le-Country Park kobulawayo. Ibandla le-ZAPU selikankasela ukhetho oluzayo ngokungena emizini yabantu lapho ababatshela khona ukuthi kumele bavotele ibandla leli. Abazali abalabantwana abasezikolo eZimbabwe bakhala ngabantwana abaxotshelwa ukuhluleka ukuhlawula imali yemfundo. I-National Gallery of Zimbabwe itshengisa uZulu imifanekiso ebunjwe ngesamende. Kulasoklamhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection sixoxa ngokuhlola amagama kugwalo lwe-voters roll oluqhutshwa yi-Zimbabwe Electoral Commission. Thumelani imilayezelo ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012 465 0318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingaqhuthwa ilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 6040 laku-15460 kilohertz ku-short wave. Lingakhohlwa njalo kusiku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.